Endabeni zethu lamhlanje kulungiselelwa umkhosi we-Presidential Youth Interface Rally wokukhankasela uMongameli Robert Mugabe ozancintisa kukhetho lokudinga uMongameli omutsha ngomnyaka ozayo. Kubotshwa isizalwane seMelika eZimbabwe okuthiwa sathethisa uMongameli Robert Mugabe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Twitter. Owesanda ukuphiwa isikhundla somphathintambo kahulumende wesabelo seMatabeleland South uthi kumele kube lamafikethili eGwanda lezinye indawo. Lamuhla kuwoza Friday sixoxa noNomathasanqa Nkwananzi owaziwa ngokuthi ngunkwali kwezokucula. Sizalethulela ezemidlalo lokunye okufanayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomkhosi we-Presidential Youth Interface Rally lezinye ezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqakathekileyo oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.